indaba ye-asylum nxawe ukuthi umuntu mina linike limnike i-asylum engikwazi ukuqala ukuthi can give him a right of passage ukuthi ngebheke kwelinye ilizwe. Ngiyamabi ukuthi bambisele ngale eZimbabwe ibe sithi bona kamerithi ukuthi athole le-asylum, but no, into emanisayo ukuthi isikhathi sakhona bamambise ngaso ngabade kumele ukuthi kuphela kuqala kuhambe ikhothi, ibe khothi abamele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakhona ukuthi beyenze abadingisiukuyi-formalize ukuthi bebone sikuthi umuntu lo kumele ithole le-asylum lokuthi kumele sibikaye bemgcinezeni lapho. So bamnyamangala ngikhona
igotha leli kade limele umnumzana tentayibidi lithi ilizwe le-Zambia sebephule umthetho omangalisayo wezipepeli. Kambe khonokhu-ke kutshoni kulizwe le-Zambia, kutsho yini ukuthi abantu bezimbabwe bakhulumisane yini lenkokheli ye-Zambia, ukubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangaka, ngoba kulomthetho njenele umhlaba wonke nxa sekubuye endabeni leyezipepheli. Ngakho-ke nxa yokuthi bona abawulandelanga lowo mthetho babe sebembitheba, kutho ukuthi kuyele kukhulumisana. Kodwa-ke again into enje engakhangela njalo sezisebenze kuhle nxa sekukhangela njalo futhi ilizwe le-Zambia umhlaba wonke nje jikelele lesithi international community. So indaba yakhona le isakhangele nje ukuthi izaphetha ngayo.
Ye, siyabona njalo-ke abaphathi ntambo bahulumende kwele-Zambia bayakhuluma ngakho khonokhu. Kambe nxa bekhuluma khonokhu emphakathini kabaziyangithi yini, njengoba-ke kukhanya ngazani-ke umnumzana Kenneth Kaunda sakhumbula selo wayegcina abantu abayiziphephele. So kibo lokhu kutshoni
ukwaziwa kwe-Zambia ngasikhangela nje ngemuva, i-Zambia yaziwa iyindawo ehlukile eyamulela iziphepheli izigcine kuhle nje. Singakhangela nje laba bengabe-ANC bonke basakaza nje lapho abakhona ukuthi hhayi sazile e-Zambia konke nje okwaba yinalayo umongameli wasezimbabwe ubabumnangagwa baye wagcina lapho e-Zambia. So angazi ukuthi lokho sekwenzakile kuthoni. Hey, kungabe kuyikuthi babuzile babuza nje endaweni eziningi ezepekuye kule decision abayenzileyo. Kodwa-ke ngokubona kwami mina mbona engani akwenziwa njalo.
Ubona ngazani-ke kuza thwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele-Zambia?
Sekusesabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufuna ukuphepha, udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungaqatshwa, uthole indawo yokuthi la ungagcinwa, la uthole ukuthi impilo yakho nje la ile itholakale igcinakele. Manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho, especially nxa ukuthi indaba yona le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.